Izolo labonge bebebhotabhota ezitolo zemanami eGwanda bekhuthaza abasebenza kule ndawo ukuthi behlabele ijekiseni kodwa bavumileyo babe balutshwane. Unkosikazi Letha Mleya oyisakhamuzi eyombane eManama eGwanda South uthi umfundiso ngale ijekiseni yesilela ngoba kugcwele amarhungarhunga ngayo.
Kudingeka imfundiso ukuthi abantu bafundise ukuthi hayi ayisikho lokho kukhulunywayo ngoba ntsho liyakwazi vele izazi ziningi ziyabazikhuluma into engayisiyo. Besilokhu yesaba khonokho kokuthi ungahlatshwa uyafa, iyayenza ukuthi umkhuhlane ubuye, yikho besikuyesaba kakhulu.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Panelo Hlong esinenjalo isakhamuzi seManama othi bazamelela bezempilakahle ezigabeni zabo ukuthi behlatshwe lejekiseni phambilini ngokuthi labo basukume ngoba bengayithembi.
Singabona ngabo nxa sebehlatshiwe sibone ukuthi baphila njani nxa sebethe bahlatshwe. Sikhangelele kulokhu ukuthi sibe sesikhuthaza ke abantu ukuthi madoda asambeni sehlaba ngani onazi bani bahlatshiwe nampana baphi. Uvalo kade silalo ekuqaleni ukuthi anti corona yathi vele ifika lapha abantu besithi yavelele China. Lejekiseni leli selikhulunywa futhi kwathiwa livelele China. Mina besengiluthatha ngokuthi hawu bathe ubhubhane luvelele China sebephinda besiyathatha ijekiseni khona pho ijekiseni leyo kayilandi kusiqedisa yini. Yiko kade sengiwesabele ukuthi futhi safa saphela.
Unkosikazi Rebecca Ndlovu uthi imbiko abayithole ebulenjini ngeyingedala ukuthi babe lokwesaba.
Endabeni zama-injection lezi vele bengisaba nge-information esizithola ezamanga esasizithola enkundleni zokuxhumana ukuthi yathola kuthiwa ye kunomuntu maybe phezulu khona kuparlament ojoviweyo wabhubha. So lathi saba sesesaba ukuthi esh nami maybe ngingaba kulist ukuthi ngingahamba ngiyohlaba ngizobhubha.
Osakhulayo Brilliant Spando entalale uthi usesele mbuzo edinga impendulo ngale jekiseni phambilini ngokuthi athathe inyathelo lokuhlatshwa.
Mina ethi sami mfuba kwazi ngevaccine ukuthi ivaccine le nxa isiyenzwe kwakhonke umuntu wayithola siyabuyela yini kunormal life ade siyiphila. Then okunye ukuthi ivaccine le ayila yini into ezayiphambanisa emzimbeni wami, ngizakwanisa ukuphila nxa ngilayo ngivungise ngiyitholile. Lokuthi nxa ngingasayitholanga ikuyini okabe kume kungenzakala kimi, into engafisa ubayazi ngevaccine le.
Unkosikazi Siqalisile Masuku osebenza ugatsha lwezempilakahle engu-Environmental Health Officer Tuta esibhedlela esikhulu seGwanda ukhuthaze umphakathi ukuthi engalaleli amarhungarhunga akhulunywayo ebulenjini esithi kumele emukele lijekiseni engathola ithuba. Okhulumela amazwi emkhankasweni oqhutshwe ntalale leManama okufundisa uZulu indlela zokuzivikela COVID-19 ezigoqela ukuhlatshwa lijekiseni.
Ukuhlatshwa lapha yikungezelela badala. Usuhlatshiwe kuyangezelela ukuthi umzimba uqine, ukwanise ukuthi loba umkhuhlane losubuya ungakubambi ngamandla. Ngoba nxa ungavikelanga ngevaccine kutsho ukuthi umkhuhlane nxa ukubamba abanye bethu angithi lizwile ukuthi sebesithile. Sesilama cases khona eGwanda, silama cases emakhaya, emayezane sibe le case ye-COVID-19. Asikho ukuthi into okuthiwa hayi ngiyamakhiwa ngeChina. Wonke umuntu lapha ule angawuthola umkhuhlane lwakho. So kebe ukhangela ukuthi nxa uphiwe ithuba lokuthi hlaba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule ngokusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba ijekiseni ukuzivikela i-COVID-19 eVictoria Falls ngolwesithathu. Lapha kuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa lijekiseni ngoba iqakathekile ekuzivikeleni ku-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseManama. Albert Ngube.